Amapolisa edlula amachume amahlanu afike ngemota ezimbalwa aqala ukuhlasela uZulu obuthane okuhlangana khona umgwaqo uJulius Nyerere lo Jason Moyo. Abantu belungiselela ukufola belubhekise emahofisini ebhanga elikhulu lelizwe. Abaze kulokhu kutshengisela iningi labo kungontanga benhlanganiso ezehlukeneyo ezibumba umkhankaso wetha jamuka sesijikile bebephethe amaluba lamabhakana alotshwe imibiko ehlukeneyo. Akusabanga njalo ngoba besabalaliswe ngamapholisa la echaya wonke obetholakala elokhe ekulendawo kwalinyazwa abambalwa. Lokhu kwenza kwamapholisa kusolwe kakhulu nguZulu lentatheli izindaba omunye wabo kungumlondolozi Ndlovu.
Ye lokhu kutshengisa ukubana hayi ilizwe lezi babhodisise lohambo nxa sikhangelele lamalungelo abantu. Kutsho ukuthi kufuze kulungisiswe into eziningi nxa sikhangelele lamalungelo abantu, ngoba abantu kufuze batshiwe besenza lokho okusisekelo sombuso, ngoba kulilungelo labo, kusemandleni abona benze lokhu kutshengisela. Kodwa-ke sibona amapholisa lokho ephikisa lokho. Kodwa ekungithabisayo ukuthi abantu beZimbabwe bayakubona ukuthi hayi bayalandela amalungelo abo kungenani lobudlwangudlwangu abahlangana labo lokuhlukuluzwa abahlangana labo, basebenzisa isisekelo sombuso ubana bazincedise.
Usole njalo lesenzo samapholisa ukufuna ukutshaya intatheli izindaba ebeziziqhubela umsebenzi, wancoma ukuzimela kwazo lapho zisala ukwethuselwa.
Ye lokho kwenza izintatheli izindaba mina ngibona ngani into enhle kakhulu, ngoba singakhayela elizweni leZimbabwe sebele umthetho, amapholisa sele umthetho wokuba ukutshaya abantu abayebetshengisela nje khona okulilungelo. Kodwa intatheli izindaba zona ngabantu abaye besemsebenzini, okutsho ukuthi nxa besenza umsebenzi wabo kufuze batshiwe besenza umsebenzi wabo. Okungawukuthi intatheli izindaba kutho ukuthi sezizwisisa amalungelo azo, ngoba sizibona ukuthi amapholisa ayefuna ukubatshaya kodwa bamile bathi kasozesiye ndawo. So lokho kutsho ukuthi hayi intatheli izindaba sezwazi amalungelo azo.
Abekade betshengisela laba bebefuna ukuya kwethula incwadi yabo yesikhalazo kusiba lukhulu webhanga leReserve Bank of Zimbabwe, bekhuthaza uhulumende ukuthi ehlukane lokubalethela imali yephepha yama-bond notes. Kubikwa kulimale abantu abangafika abalitshumi lanhlanu kudlakela lokutshaywa kwabantu ngamapholisa ohlangothi lwe-riot. Abanye babalimele kakubi bagoqela unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo kubandla le-MDCT uLovemore Chinoputsa kanye lentatheli izindaba esebenza izimele uJames Jemwa olimele ekhanda. Abantu laba bebehlabela ingoma iningi lazo ebezichothoza umbuso kamongameli Robert Mugabe leZANU-PF besithi sezehlulekile kungakho kumele asuke embusweni. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Gadira tiende la comana.